Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uBlessing Zulu ngokusiphathela kwakhe kwendaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 5 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla. EleZimbabwe namhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wababalisi ele World Teachers Day. Ikomiti yedalela eParliamente ehlela ngendleko zikahulumende eBudget, Finance and Economic Development ehamba ilizwe lonke ikhulumisana loZulu ngebudget yomnyaka ozayo ibikho bulawayo namhla. Amapolisa abika ukuba asebophe abantu abathathu abanakanelwa ukuba baphatheke ekuhlaseleni kwezimota ebezithwele igolide leHowmine izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. EleZimbabwe namhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wababalisi ele World Teachers Day. Ababalisi bathi kunenge okumele kwenziwe ukuze kulungisiswe inhlupho ababhekane lazo ezifana leholo kanye lendawo abasebenzela kizo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga leli elabekwa yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations linazwa mnyaka yonke mhlaka 5 Mfumfu. Ababalisi eZimbabwe bathi abala ukuthakazelela ngelanga leli ngoba impilo yabo iphakathi kwelitshe lembokodo ngenxa yesimo somnotho esimanzonzo elizweni. Ababalisi bathi iholo labo lenza kube nzima ukuba baqhube umsebenzi wabo ngokuthokoza ngoba besithi sebesehluleka khona ukugcina imuli zabo zona abathi zidla imbuya ngoluthi. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi eye-Atuz umnumzana Themba Kuyemoyo uthi bafisa ngabe uhulumende uyabaqakathekisa abaphe imali ethengayo ngoba sebephila nzima.
Lamhla lolu suku luza kubabalisi ikakhulu abeZimbabwe bengathokozanga uma sikhangela izinto eziningi. Ngaqala ukuthi siqale sikhangele ababalisi beZimbabwe sikhangela leholo labo.
Moyo lokhu kusekelwe ngomunye umbalisi umnumzana Peter Sibindena othi indlela abasebenza ngayo yenza kube nzima ukuba bakhiphe abafundi ababefana nabakudala.
Njengababalisi thina beZimbabwe silendubo eziningi kodwa eziningi sesizijayele. Asiholi udubo lwesilalo lulodwa iholo esingatholi imali eneleyo. I think from 2017-18 somewhere there. So emva kokungena kwahulumende lo omutsha singananzelela ukuthi sasihola imali enganani sikhompeya kathesi kulumehluko omkhulu kakhulu.
Umzali umnumzana Johannes Zindume uthi ilizwe kumele liqakathekise umsebenzi owenziwa ngababalisi ngokubanikeza imali ethengayo. Kodwa isikhulumeli sokugatsha lwemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi uhulumende uyawuqakathekisa umsebenzi wababalisi. Ababalisi kuleli bahola imali efika amakhulu amabili eMelika abathi incane kakhulu. Bafuna iholo labo libiselwe kumali ababeyihola ngomnyaka ka-2017 ephezu kwamakhulu amahlanu $540 eyiyo ababeyihola kungakalethwa imali yohlobo lwama-RTGS. Emazwini ayethulwe ngabe-Atuz awokuthakazelela ilanga lanamhlanje inhlanganiso le ithi uhulumende kumele engeze imali ephiwa abezemfundo.
Abanye sebenzela emakhaya, i-rural allowance yethu ayenelisi ukuthi kuthiwa ngingaphiwa imali less than 1,000 pounds. Kuthiwa i-rural allowance ayincedisi ngalutho, ayiniki advantage ngalutho over utisha maybe osemathown kumbe osebenzela duze lomuzi wakhe. So thina njengaba sihlangana lezi nhlupho eziningi kakhulu kathesi siyayinvigilator for free nje ukuhlayela ama-examinations of which ithina sikhathwanga izimseki. Izimseki iyasihlalisa ama-conditions ayo fwek anzima ayabophisa usebenza nzima kodwa kungela nto ozayizuza ekugcineni.
Umphathi ndambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uhlala etshela izisebenzi ukuba uhulumende akala mali yokwengeza iholo lezisebenzi zakhe kodwa uyengezelela lapha nalaphiyana lapho ethole uncane nanku engezelele ngamadola emelika angama-25 US dollars isilinganiso semali esiphiwa ababalisi ngedola lemelika isuka kwaphezulu kwekhulu lengxenye 175 US dollars isiya kumakhulu amabili amadola emelika 200 US dollars ngenyanga kusukela ngenyanga edluleyo ekampandula.
Amapholisa abikwa ukuba asebophe abantu abathathu abanakekelwa ukuba baphatheke kuhlaseleni izimota ebezithwele igolide le-Haumine izolo elilesisindo esedlula amakilogram alichumi 11.6 kg. Omunye walaba bantu ababaleke le golide elibiza inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha lengxenye zamadola emelika US 650,000 ubikwa ebotshwe esezama ukuchapha umngcele ebalekela kwele South Africa. Iqembu lamaselala abikwa abelichumi lantathu acathamele izimota ezintathu zenkampani e-Securico Security Company ebezilayitshele lo golide lisuka e-Haumine. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano wedale laphezulu lebandla lakhe ele-Politburo ukuthi lanxa ilizwe libhekane lenkinga eziningi kwezomnotho uhulumende wakhe uzaqhubekela phambili ezama ngazo zonke indlela ukuthuthukisa inhlalakahle kaZulu kanye lomnotho wesizwe. Kunje uthengo lwesine uza kuyavula kusemthethweni indawo eyakhelwa isitishi sokugaya insimbi ese-Denson Iron and Steel Company esisemvuma. Lesi sitishi sibiza ibhiliyoni elilodwa lamadola emelika US$1 billion. Esizathola abantu abedlula inkulungwane ezintathu 3,000 imisebenzi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa namhlanje utshele umhlangano we-ZANU-PF Politburo ukuba ibandla lakhe kalisoze livumele ubugebengu bokuthengwa kwamavoti ukhetho lwe-Central Committee olwenziwa kuzigaba zebandla leli ngomgqibelo. Umnangagwa uthe umuntu wonke ulemvumo yokuncintisa ukhetho lolu kulandelwa isisekelo sebandla leli. Uqhubeke esithi ubuqili abusoze buvunyelwe kukhetho lolu.
I therefore call upon the relevant party departments and national elections directorate to ensure that the rules and regulations are well clarified, explained, understood, and most importantly, adhered to.
Lokhu kugcizelelwe ngunobhala webandla le-ZANU-PF umnumzana Mike Bima. Ubima uthi phakathi kwabantu abangamakhulu ayisikhombisa lamachumi amathathu nane 734 abantu abangamakhulu ayisithupha lamachumi amane nane 641 yibo abazavunyelwa ukuncintisa. Ingcitshi kwezombusazwe zithi ukuvulwa kwezikhundla ze-ZANU-PF Central Committee wenzelwa ukuba umongameli Mnangagwa eguqule ubukhokheli obukhona abeke inkokheli yakhe. Lokhu kuthiwe ngumnumzana Ebert Dube ingcitshi eseHarare. Ekhuluma kulo mhlangano umongameli Mnangagwa uthi uyathokoza ngokwenziwa ngabatsha phansi kwezigaba ezifana le-Young Women for ED, Teachers for ED, Lemawindi for ED. Ngimele isidu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende ukhuthazwa ukuba aqakathekise ukuvuselela umnotho welizwe, ukulungisa imigwaqo, ukuphutshisa imizamo yokuletha amanzi kobulawayo kanye lokuholisa imali yepentshini lesisindo. Lokhu kuphuma emhlanganweni owenziwe kobulawayo yikomidi yedale lephalamende ehlela ngendleko zikahulumende yomnyaka ozayo e-Budget, Finance and Economic Development. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umhlangano lo wenzelwe ehoteleni yeSelbourne koBulawayo namhlanje ekuseni ngenhloso yokuthapha imbono kaZulu ekuhlelweni kwesikhwama sikahulumende esomnyaka ozayo esebhajethi. Umnumzana Winos Dube isakhamuzi semzini weCowdrey Park engumgcini sihlalo weBulawayo Residents Association iBura esigabeni sakhe uthi izithunywa zikahulumende kumele zithathe imbono kaZulu.
Khangelele ukuthi into yamanzi, imigwaqo, lakho konke okukhulunywa ngama-participant lapha sekulokuze nesiku-parliamentary committee. Besicela ukuthi into yakhona kungabi yinto ephelela emahofisini, kungabi yinto kuthiwa iyahlalelwa phansi iyocraft. Abantu nqabe lapha bakraftile ukuthi hambani ephalamendeni iyopasisa into leyo, sifuna konke kwizinto lokhu kubuye ebantwini ngokushesha. Ngani? Ngoba ukuswelakala kwezinto ama-resources lokho kuyaffektha izinto eziningi. Ungakhangela la ngemigwaqo yethu, ama-accident ahlala enzakala abathunyiweyo iphalamenti, sicela bakulungise kusiphangisele ukuze.
Unkosikazi Sukoluhle Mhlanga okhubazekileyo uthi uhulumende kumele ebakhangelele ikakhulu indlela zokubathwala ngoba kunzima ukusebenzisa amabhasi.
Isifiso sethu ukuthi uhulumende akasinike i-budget specifically for us as the disability fraternity. Singananzeleli i-constitution yeZimbabwe ku-section 22 and 83. Ithi i-government is able to assist us when resources are permitting. Will ever the resources permit, since we are in a deteriorating economy in Zimbabwe. Kusifisa ukuthi kube ne-budget that is specifically meant for us. Siyavuma, siyakwamukela ukuthi njengeZimbabwe sesi-resorted to ozone. Sinanzelela ukuthi ozone kwa not disability friendly.
Unkosikazi Thembeni Moyo owenhlanganiso ye-West Pickers uthi bakhangelelwa phansi endaweni eziningi nxa bedobha izibi eziphinda zisetshenziswe njengamaphepha okwenza amabhini okufakela izibi.
Then we've got, we are doing some of the things, sisebenza e-waste, singathi uqale, for now we are making ama-bins, ama-plastic bins that we want to donate for East Council. So everything is saying, if you're thinking of one, if you're keeping ama-taxes like asuka ebephezulu, it's just saying, like, I'm not in one. So then, then you look at it like any a company, the person for a missionary, they always win, but as you can imagine, I want.
Umnumzana Vusumuzi Charles Chiwa wenhlanganiso yeZim Rights uthi uhulumende uthatha imithelo e-tax kumakampani kanye lesemingceleni yamazwe ngemali zakwamanye amazwe kodwa iholisa abantu nge-RTGS.
Thina sikhangelele ukuthi i-budget le ezayo omnyaka ozayo siloyisa kakhulu ukuthi ngabe uhulumende wethu uyaholisa even ama-civil servants nge-foreign currency. Umbuzo wami ukuthi yindaba uhulumende thatha i-duty ye-foreign currency emaborder, iyathatha i-duty yama-foreign currency, amakhampani amanye athekswa nge-foreign currency kodwa i-budget le ekhona kayikho nge-foreign currency, njalo i-foreign currency le bathi ayitholakali.
Ukuhlelwa kwebhajethi yomnyaka ozayo ka-2023 kungenye yendlela yedalela ephalamende yokufeza imilandu yedaleleli. Njalo ibhajethi yomnyaka ozayo kumele ihambelane lezinto ezimqoka ezimunyethwe kugwalo lwe-Budget Strategy Paper i-BSP 2023 Accelerating Economic Transformation olwethulwa ngumphathintambo wezomnotho welizwe uMnumzana Mthuli Ncube. Ngimele iStudio 7 koBulawayo. Ngubathabile Masuku.
Ngenyanga kaMfumfu mnyaka yonke emhlabeni jikelele kunanzwa umsebenzi wokulimukisa abantu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ehlasela ikakhulu abesifazane. Loba inani eliphezulu elihlaselwa imvukuzane le lingabesifazane, abesilisa labo balakho ukubanjwa imvukuzane le. Ingcwethi zezempilakahle zithi kuqakathekile ukuzihlola nsuku zonke, njalo lokuyahlolwa emaklinika kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku okuthiwa yi-mammogram screening kanye ngomnyaka. Le mitshina ilakho ukubamba imvukuzane le lapho okuliqhubu kusase kuncane kakhulu okokuthi umuntu angeke akuzwe lapho ezihlola. Ngakho ke kuqakathekile ukuzihlola njalo lokuhlolwa ukubana abantu bathole uncedo lokwelatshwa imvukuzane le ingakamemetheki. Istudio 7 ixoxe lodokotela Langelihle Lubimbi ngalolu daba.
Le mvukuzane yandise ukutholakala kubomama kodwa iyatholakala njalo kubobaba. Izibonakaliso zale mvukuzane. Amaqhubu angaba makhulu loba kancane atholakala emabeleni kumbe emakhwapheni. Ukubuyela phakathi kwengono, ukuntshintsha kombala lejwabu lamabele, amanzi noma igazi eliphuma kungono zamabele. Izinto ezingabangela ukutholakala lomkhuhlane ziyachiyana. Kukhona ezintshintshekayo, kube khona ezingatshintshekiyo. Ngaleyo nyanga esikiyo eyokunanzelela lo mkhuhlane, siqakathekisa kakhulu lezo ndlela umuntu angakwanisa ukuzitshintsha. Sizinanzelele njengabomama njalo labobaba ukuthi lezi ezihambiselana lathi sibone ukuthi siyazitshintsha ukuze sivikele lo mkhuhlane.
Yikuphi esingakuntshintsha thina ukuthi sizivikele kumkhuhlane lo?
Ukubhema, ukunatha utshwala, ukuzithwala kwakuqala kwabesifazana abaleminyaka ephezu kwamashumi amathathu, ukungamunyisi, ukusebenzisa amaphilisi abawathi ngama-combined oral contraceptive okwesikhathi eside ukuvikela ukuzithwala.
Esingenelisiyo thina ukuthi sikuntshintshe ukuthi sizivikele kumvukuzane le yikuphi?
Imbali yomdeni ophuma kuyo, ukuba leminyaka ephezulu kwamashumi amahlanu, ukuphangisa ukungena esikhathini lokuphuza ukuma ukuya esikhathini, ukuba lembali yokugula umkhuhlane wemvukuzane.
Iningi labantu bayesaba ukuhamba besiyahlolwa. Kuhlolwa njani nxa lidinga lomkhuhlane?
Ukuzihlola amavele akho nsuku zonke. Lokho ngibona kulula ukuthi umuntu ekwenze ekuseni ma egeza. Kukhona futhi ukuthi umuntu oleminyaka edlula amashumi amahlanu engaya esibhedlela ehambe bemhlola amavele akhe ngomtshina abawuthi i-mammography. Kukhona njalo ukuthi umuntu olembali yomdeni abalayo lo mkhuhlane kumbe umuntu ofisayo ukuyenza angaya esibhedlela bayenza ama-test awegazi.
Akuyikuthi umuntu sebanjiwe lo mkhuhlane wesivunguzane uyelapheka yini?
Kuya ngezinga lapha umkhuhlane osufike khona. Kuba lula ukwelapha lo mkhuhlane ungatholakala masinyane. Yikho kubalulekile ukuhlolwa ukuze ma ukhona lo mkhuhlane utholakale masinyane uqale ukwelatshwa.
Ukwelatshwa kugoqelani?
Ukwelatshwa kugoqela ukuhlinzwa, ukuhlatshwa imithi lokutshisa isitho leso esilomkhuhlane. Imvukuzane yamabele kwabesilisa. Sizathi ukuxoxa kancane ngayo le. Njoba bengichilo ukuthi ijwayeleke kakhulu kwabesifazana kodwa iyatholakala la kwabesilisa. Izinto ezibangela ukutholakala komkhuhlane zilokuhambelana kwabesifazi labesilisa. Zichinyana nje kancane.
Kuyini okungabangela ukuthi obaba kumbe abantu besidlisa bathole lo mkhuhlane?
Izinto ezingabangela ukuthi obaba bathole lo mkhuhlane ezehlukanela lezi ezitholakala kubomama yilezo ezokuhlinzwa kumbe ukusikwa amabhola abobaba. Okunye kuyafanana. Njalo ukuzihlola kwabobaba lakho kuyafanana. Obaba bakwanisa ukuthi bezihlole amavele, labo bengathola ukuthi kuleqhubu elincane kumbe likhulu emaveleni kumbe emakhwapheni. Njengabomama kumele begijimele esibhedlela bebona odokotela ukuze bethole usizo.
Udokotela Langelihle Lubimbi exoxa leStudio 7 ngocingo ekwelebhilithane. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden weleMelika uthembise ukunikeza uncedo lwezigidi ezedlula amakhulu ayisithupha zamadola 6 million kuhlangothi lwezomvikela kwele Ukraine. Lokhu kwaziswe kungxoxo enziwe ecingweni phakathi kukaBiden lomongameli Volodymyr Zelensky. owake waba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump usecele umthethwandaba waphezulu we-Supreme Court ukuthi angenele kungxabano alayo labogatsha lwezemthetho olwe-Justice Department mayelana lengwalo ezathathwa emzini wakhe eFlorida phansi kophenyo lokuhlolisisa icala aletheswayo lokuthatha ingwalo zikahulumende ezisa emzini wakhe esephula umthetho. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ixwayisa ukuba kulabantu abedlula isigidi esisodwa 1.1 million bakwele Kenya abahlaselwe indlala ebangelwa lizulu elingananga kuhle. Lokhu kubikwa kuzadala ukusilela okukhulu kokudla okwakha umzimba lamanzi okunatha ahlanzekileyo. Esigabeni lapho esiphatha khona udaba lwabadabuka eZimbabwe abasebehlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lomnumzana Fortune Nkosilathi Mlalazi, umqondisi wenhlelo zeMandela Washington Fellowship for Young African Leaders kwele South Africa.
Johannesburg, eJohannesburg South, ngilokhu ibhizinisana okuncane engikwenzayo, njalo nginokusebenzisana le Investor of South Africa kuhlelo lwabantu abatsha okuthiwa Young African Leadership Initiative. Ngibade ngisebenzisana labo since 2016.
Uhlelo lolulumi njani? Akusitshela kancane ngakhonokho.
Uhlelo lolu lwaqaliswa ngu-President Obama elenhloso yokwakha njalo lokuthuthukisa ubuthungameli babatsha e-Afrika yonke. Initially lwaluthiwa yi-Mandela Washington Fellowship, luthatha abantu abatsha from amazwe onke e-Afrika abayi-1,000 lubasa kuma-universities lakuma-institutes ase-America. Ngenxa yokuthi ama-applications ayemaningi kakhulu basebesingcono benza ama-regional centers, so kwasekusenziwa i-regional center ese-Southern Africa ethatha amazwe angu-13 including ama-island oMadagascar labo-Mauritius. So abantu abatsha laba abayenza i-business, abenza i-civic activism kanye le-public management bayeza lapha bazohlangana e-University of South Africa bafundiswe ngabantu abaqeqeshileyo abasuka kuma-universities ayahlukeneyo anjengabo-University of South Africa, Thabo Mbeki School of Leadership.
Singathi wena ubafundisani khonapho?
Hayi, cha mina bengingafundisi. Mina ngafika ngafunda lapha ngathi sengiqeqeshile, basebengicela-ke ukuthi ngizosiza in terms of uku-coordinate abantu abasha uma nxabe bezile kulelu hlelo. So kusukela ngalo mnyaka ngiqeda ngo-2016 ngaqala ukusebenzisana labo ngiku-operations, sikhangele i-logistics yokuhlala kwabo nxabe lapha nama-issues of discipline. So yikho lapho engisebenza ngikhona.
Kuyasebenzeka yini khonapho kwele South Africa?
Siyazama ukusebenza Dube, akusafani nakudala kwakusiba nendiva futhi zazibuya ngo-December zifularisha kwelakithi eZimbabwe. Abantu sebehlalele nje ukuthi la eSouth Africa kusesengcono, ungathola khonokho ngumsebenzi mbeni, ungathola amapeninyana wenelisa ukuthenga ukudla ulala usuthi. Ndalo kudla lapha akubizi njengakwelakithi, abantu bayadla bayasutha.
Phosele ukugcina khonapho-ke utsho ngomsebenzi wakho ukuthi ubona ngani uzajova kuze kube nini?
Well, besides umsebenzi, mina Dube bengikufisa kakhulu ukuthi nxa sisebenza singamaZimbabweni sila, konke sikwenzayo sikhumbule ekhaya, sikhumbule ukuthi ilizwe ngelakithi, ilizwe esalitshelwa ngabokhokho bethu abanjengabotongogara, okhokho bethu abanye abojoshua Nkomo, omsika odumiso Dabemba, kufanele sisebenze sisebenzele ekhaya. Lanxa kungaba nzima kanjani, sikhumbule kubana leli elase-South Africa ngelama-South Africans ngasilo lethu, thina silelethu esalinikezwayo, kufanele sisebenze sibuyele ekhaya njengomunye wabantu beZimbabwe. Ngilesifiso sokubana ngibuyele ekhaya ngiyesebenza, ngithuthukise isigaba sakithi elowagwelo. So-ke ngikhangelele khonokho la Mdube ukuthi kwenye kuzafanele sibambane njengamaZimbabweans siyelungisa uhlupho esinalo eZimbabwe.
Umnumzana Fortune Nkosilathi Mlalazi ngumqondisi wenhlelo zeMandela Washington Fellowship for Young African Leaders. Ubexoxa lapho lo Gibbs Dube eJohannesburg ngocingo. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu elewange umnumzana Try Ncube uthule themba lokuba leli qembu lizawumela umncintiswano wesigabeni se-Premier Soccer League ngemva kokunqoba ku-Southern Region Division 1 Soccer League. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Ncube uthi iqembu lakhe inqobe kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League beliqinile kodwa uyabadinga abanye abadlali abazakwenza liwumele umsindo kusigaba saphezulu.
Asingabadlali abambalwa abasakhulayo nje. Then sibe labanye abaphakathi naphakathi labanye asebakhulekhulile. So kuhlangene i-mix yangkhona inhle kakhulu kodwa akusuze kusimise ukuthi sithole abanye abazazama ukuthi bencedise laba abakhona. Wenzele kubana iminyaka ozayo lo senelise kubana siluyise kakahle sibili kucompetition ye-Premier League.
Intathelo zindaba elandela kakhulu imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League kupraised uMidlakama layo uvumelana loNcube ukuba kumele iqembu lewange lidinge abanye abadlali.
Kuza kuba lesidingo esikhulu kakhulu ukuthi iqembu lewange liqinise iqembu lalo nxa belesifiso sokuthi-ke bahlale ku-Premier League ngoba nxa sikhangela iqembu ade belalo basebenzise-ke ama-veterans kodwa nxa sesiya ku-Premier League kuza kuba nzima ukuthi badlale sikhangela lokuthi ispace esiku-Premier League njalo le-pace ezabe ikhona-ke laphana kungagcina sokubakhulela-ke ama-veteran-ke kodwa i-foundation yona balayo nxa sikhangela abafana abancane kodwa-ke kuzamele bangene kumakhethi badinge abadlali abangayenelisa ukuthi bayigcine iqembu leli ku-Premier Soccer League.
Iqembu lewange ligunyulwe kusigaba saphezulu ekupheleni komnyaka ka-2019 njalo sekuyinhlala yenza ukuba libe lilokhu lingena liphuma kusigaba saphezulu okuyinto uNcube athi kumele bayiqede.
Kulabantu abaningi abafuna ukusincedisa lapha bayathembisa ukubana bazasisekela kwenzela ukubana singangeni siphinde siphume njalo kuligi njengeminyaka yonke le ihlale yenzakala. Hayi silethemba lokubana sizasebenza sibili njalo sidlale kuhle umnyaka ozayo. Siyakwazi kuyakungachiphanga kunzima sibili akukho lula sasebenza amandla wonke ukuze konke esikufisayo kwenzakale kakahle.
Iqembu lewange yilo elithole ilungelo lokuyadlala kusigaba seCasalaga Premier Soccer League lisuka kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League ikanti amanye lawa amaqembu aphumelele ukuyadlala kuPSL ngabalisa eleSheshamu elinqobe kuCentral Region, eleGreenfield elinqobe kuEastern Region kanye leSimba Bora elinqobe kuNorthern Region. Ngomnyaka ka-2019 uNcube nguye njalo uphakamise isicoco seSouthern Region lapho engumqeqeshi weqembu leBulawayo CT. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo inguJoseph Njanji.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum ingxoxo imayelana lokwalelwa ilungelo lokuvota kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Singekehlukani sihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wababalise le-World Teachers Day. Ikomiti yedale lephalamende ehlela ngendleko zikahulumende e-Budget, Finance and Economic Development ehamba ilizwe lonke ikhulumisana loZulu nge-budget yomnyaka ozayo ibikoBulawayo namhla. Amapolisa abika ukuba asebophe abantu abathathu abanakanelwa ukuba baphatheke ekuhlaseleni izimota ezithwele igolide le-Haumine izolo ngamasela abehlome imbobho e-Douglasdale duze laBulawayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka.